umhlangano wona lwana ungumhlangano omude kakhulu odinga ukuthi bomongameli be-Africa yonkana bafinyelele kuwo. Kumele akhulumele China kuzuzakale izimali zokuvusa umkhonomi welizwe lakithi. Ngokuthi imigwaqo ifile, iChina ispecializer kakhulu ekuvuseni imigwaqo lamabhilidi. iChina ispecializer kakhulu kulokho okuphathelene nokudonsa amanzi lezinto lezi ezinye okwakho ama-classroom lokundala. Kakuseleke khona lokho akuye lakho elizweni.
Kodwa ayisiko yini konke lokhu Ncube uMongameli Mugabe ayitshona ekutshitshela kwele China, kodwa izithelo zangkhona kazikhanyi kuhle.
Uvele nxa udinga usizo kumelanga uye elizweni lodwa. Into eyayinkinga embusweni lodlulileyo yikuthi kwakuthiwa yi-look east policy yokuthi usutshintshe eChina kuphela. Kumele aye eNgilandi, kumele aye eMelika, kumele aye eSouth Africa, eKenya, aye eNigeria, aye eRwanda, aye eBrazil, aye kuyo yonke indawo emagumbini amane omhlaba. Acele i-investment evele e-Africa, evele e-Europe, evele e-Asia, evele e-South America ne-North America. Ayicele ngokuba kakukhathalekile ukuthi imali ivela ngathi, ngabe ivele e-Africa kumbe ivela ngathi, kumele ize elizweni. Okungaba yibula kuye yikuthi nxa engathi yena i-China iyasezakuma ngayo. Lokhu imelike ekhala ngakho ilokhu isithi izaqhubeka izijeziso lezilalo eziyana, kumele akulungise ukuze kutholakale imali futhi evela khona eMelika. Akungabi lelizwe lelilodwa kungatholakali imali evela khona, ngokuba awusoze uvuse ilizwe ngobudlelwane obuncele obungancane. Udinga ubudlelwane nayo wonke umuntu okhona lapha emhlabeni, nawo wonke amazwe akhona lapha emhlabeni.
Osomabhizimusi ekade besala ukuza eZimbabwe kungakenziwa ukhetho besithi bafuna ukubona ukuthi luzahamba njani lolu khetho, sesingabona bencibilika yini?
Abanye bazincibilika, abanye njalo kuzathatha isikhathi ukuthi bancibileke. Kodwa osomabhizinisi baya kakhulu ngabohulumende bakhona ngale lapha bavela khona. Sike silinganise njengakubomelika, akulula ukuthi ubone sokugijima abantu bemelika bezogcwala kuleli lizwe befaka izimali nxa uhulumende wangikhona engakancibiliki yena. Kodwa ngicabanga ukuthi bakhona abazasukuma, bakhona njalo abazahlala. Kodwa nxa uyabe uthi ye emazweni wonke, wachaka wagcwala emazweni wonke, khona lokho kuyabe kungumthontelanyana okuvela kuleliya lizwe laleliya lizwe kuyavusa umkhonomi. Kanti-ke abantu abaqakatheke ukuthi babe yibo aba-investayo nguhulumende labantu beZimbabwe. Ungakafiki nje ngaphandle, uhulumende kumele aphungule indleko zakhe kuma-salaries lalokho okuningi okuchitha imali, ayiqondise ekuvuseni ilizwe ngalokho okuthiwa yi-public works. Kanti-ke izizalwane zeZimbabwe kumele zithiwe ithuba ngokuthi kube lula ukuvula amakampani, kube lula ukuvula imisebenzi elizweni. Ngaleyo ndlela ilizwe lingavuka. Kodwa ungathiya ekhaya kufile ugijimele kwamanye amazwe, ungaphangi ithuba abantu belizwe leli ufuna ukupha abangaphandle kulalutho ozaluzuza.
Uhlonzi lwekhabhinethi uMnangagwa azayikhetha luqakatheke kanganani kudaba lokulungisisa umnotho?
Luqakatheke okwedlula yonke into eselokhu yaba khona leli lizwe lokhu laba khona abantu bakithi, ngokuba nxa ngabe ezabuyisela bona labana abantu abadiniweyo akade begijima nge-corruption, akade begijima ngezinto ezingasisindawo abakuleli lizwe, abesesithi uyavusa ngabe ilizwe. Akusebenzi kanjalo. Awubasa umlilo ngelahle, kudingakala inkuni ezintsha kulo msebenzi ukuze umlilo wethu usebenze ngendlela efaneleyo. Kudingeka ama-ministers alohlonzo olukhulu. Kodwa ngiqeda nje ukusho kanjalo, kumele ngigcizelele ukuthi lokho kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Nxa bengakhetha ama-MPs alohlonzo olukhulu, bezikhethela nje abantu ngokuba besephathini ethile kumbe kuzana uPF kumbe ku-MDC Alliance, into iyakwenzeka ukuthi nxa sekufike ephalamende upresident uyaswela abantu abalohlonzo olukhulu angakhetha kiwe. Asingakhohlwa ukuthi kulabantu kuphela abahlanu avunyelwe ukuthi abakhethe ngaphandle kwephalamende abangaba ngama-ministers abaphatha indaba. So-ke kuqakathekile ukuthi uZulu akhethe abantu abangaba ngominista abangavusa ilizwe.